Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kuMfumfu 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Le Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezane PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akikho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna babo mnankagwa yibo
badlala ingqondo kubandla lezano PF boza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa ingasuka embusweni ngomnyaka ka 2028
silafekelwe esigabeni sedibulashaba komlalendi ngoba nguye obesikhokhela ezidweni zonke ezikudibulashaba komlalendi.
Bathi kibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane. Lohlelo liphuma lendaba lijona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlana ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa ingasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Kulawa afuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. Umnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula. Kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kudamzaga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadithemayinwa ngabantu i-Congress izafika. Sile Congress ngomnyaka ka-2027 abantu bezane PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akikho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba uMnankagwa yibo bengathi befuna omunye yibo kodwa njalo nje ubaba uMnankagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile sengisevile angisafuni nguye akula muntu onganjani ungamforce.
Kodwa kwamanje ukhona yini ombone ngazane ngangena khona?
Embabona abanengi kakhulu, sibanengi kakhulu kuzana uPF, thousands bakhona abangangena. Kodwa okuchakathekile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzakwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe lephambili njengo okwakwenza ubaba uMnankagwa. Umuntu lo le vision yini efana nale vision esetshintshe ilizwe kangaka eka baba uMnankagwa. Abakontenders bakhona sibele bafuna bayabe bebaningi kodwa kusalayo abantu bezizana iPF bazabona ama CV lama manifesto ama individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Ye abantu bathi i-vision bani naleyo ilizwe lidonsa nzima kangaka kambe ukhona umuntu ongakopa into enje?
Abantu ikuthi okuhlupha ukuthi okuqala abantu abavala ukuthi bezwisise ungahlala phansi ubambe i-document lena notho vision 2030 yikho lapho oyabona khona ubungqunquthela obuvela eZimbabwe uyabona ubunandi obe program leyana ayithi ukuthi ngubaba uMnankagwa yedwa wena la ukhona ngapho eAmerica lami nginje umele sicontribute ku vision 2030 okwesivili le vision esichoyo le lo othi into ziba nzima lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakala elizweni amantu mele bevume bebona ukubana ilizwe nxakade selilibi alisoze lithathe amalanga ukuthi lilunge lethatha isikhatshana ukubana lilunge yikho umongameli wathi 2030 ngoba wayekwazi ukuthi ngo 2024 labe lingakalungi but sebe sisiya khona ukuthi lilunge. So kathesi esingathi ngesingizi ngama economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi lalaba ababonayo be UN nabe international monetary fund laba bayatshengisa ukuthi hayi i-economy iyasukuma. So lo ozahlala ethi hayi akula okwenzakalayo athi lo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle benzakala lapha elizweni maybe kahlale eZimbabwe.
Umnumzana Kudamzaga ukuhlanganiswa i-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla lezanu PF sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezembusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana kusoze kuphele kuzanu PF into yabo into ebudene nje kuhlala kudletshwana ikuthi nje into yezanu PF ihlala ingaqondanga omunye uzobhowa kwakutsho ukubana Zanu PF sinjonjo wayesazi ukuba nokhuluma ngani njengobana kunje iconfusion nale umnangagwa usezikhulumele yena yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist isikhathi sakhe singafika uza suka chiye lomunye ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele iculture ukubana isikhathi singafika uyasuka lawe of the stage ngoba amandebele abakha isizwe esesabekayo bathi kusina kudedelwana ngingazi ukubana uzayichiya yini iculture njalo angayichiya iculture njalo umnangagwa yokubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana uzakhunjulwa iminyaka le minyaka ngokwenza khonoko kodwa ke baplanta iculture yo ye violence ukuba kudala ikubona namanje sekuthrethena nayo yonke indawo engethemba ukubana asonto ezaba serious siluze le mphepha
kodwa ukukona inombonayo ongabambi intambo ongathatha intambo mina ngakho ngathi hayi mina namhlanje sengijiya baphoyini ukona yini
njengoba umsanga ayichilo ukubana iZanu PF lama members amaningi angeke siyithathele lokho banengi esibaziyo abanye sixoxa labo esikwaziyo ukubana bakhephepho kodwa ke ngeculture yeZanu ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova eza esizathatha umbuso okodlame njengomnangagwa kumbe sizakhethwa ngodlame leyo we are rest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzalwana abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso sizalethela isidlova.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela izombusazwe ezimele besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafowembula
lamlela ndwandwe
lamlela
wenzimaphandleni ukukhothama kwenduna uMarupi sokuthiye izakhamizi zedile bashaba zimadolonzima izihlobo labaphansi kwesigaba senduna etshoniyelileyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi kudaba lolu. Kubika uAlbert Ncube.
Bekulo futhelana edale ebelihlezi emzini wakumarupi ngolwesithathu eleziphathamandla zikarhulumente lemuli yakumarupi kwixoxisano lomgcinisihlalo weGwanda Rural District Council Mnumzana Mphathiswa Ncube wayetheswa mlando wokuqoqa kwelatshwa kwenduna yeRare engavumelananga lemuli. Ngalokho abakumarupi bathi badidekile ngendlela enduna edlule ngayo emhlabeni. Uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angeline Moyo uthi basele belembuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhe sekhupha njalo egijiniswa yisisu.
Ukuhamba kwamafihaya kunjabulisa ngoba usuke laphandle angimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni awusithe enkingeni enkulu
uthe siharare ubevele ngumuntu ohlutshwa likhanda kodwa ikhanda lakhe libesele ngcono sesisizwa khona eHarare sokuthiwa ubesehuda esebulawa yisizwe esihlanza ukuthi kuhambe njani asekwazi.
Kodwa omunye wemuli umnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe lesiqiniseko salokho okuthethe induna.
Ukuhaba lokuphatheka egula ikhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya eGwanda wabuya ezokwelatshwa ikwese vuyisi ya Harare esizama ukuyathinga ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona. Lokho asilabufakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem engasitshela konke lokho. Siyakwazi ukuthi umuntu angaphupha kuba le nkulumo eziningi-ningi le micabango eminingi-ningi eshiyeneyo.
Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kutshontshelwa imota entsha ayiphiwe nguhulumende umakhalekhukhwini le mali. Abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngembhobho emkhulu lemncane njalo bambopha imbila zikakonde banyamalala. Abakabotshwa abantu laba. Uyise omncane umnumzana Molisa Nare uthi lesi siga sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe.
Aze athathele imota kwabuya abantu ababili. Abantu laba abafanyana bebelo bhobho babuya straight bayengena endlini lapho bebelele khona lonkosikazi wabo. Lathi sicabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumhlukuluzeleyo kakhulu ngoba ubephathekile waphinda futhi le stress zonezo zokuthi imoto ehambile silahlekelwe esigabeni sedibulasha kwaKomlanland ngoba nguye obesikhokhela ezintweni zonke ezikudibulasha kwaKomlanland.
Osaphetha ubuduna bakwaNhlamba eNtebe umnumzana Jeff Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo.
Siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi, yikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu. Umubeli ngosakhulayo ube ngasiyo nduna endala umuntu omdala, ube ngumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe, ube ngasiyo umuntu lwana ologcukwa, hhayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe.
Othengisa izitolo zakombuzi mbili lapho induna ebivame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi, uNkosazana Brenda Maphosa uthi kumnethusile ukukhothama kukaMarupi.
Hayi, ube ngaso umuntu umsindo, bengakaze ngibone senza umsindo. Besigwetyisa kuhle, valelise nxa sehamba sivalelisa, Maphosa sengihamba sale kuhle sabonana kusasa. Mina okukhuleni kwakhe mbone ngama-last days lapho ngibone ezogada kuphela ukuyawathenga i-drink isigwanda, kusukisela khonapho vela ngizambonayo. Ngezwa nje zokuthiwa uChief kaSele bamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli, vele bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi ngumuntu ongasithile.
UMarupi wagcotshwa ukuba yinduna ngomnyaka ka-2012 uthi omkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombuza imbili esilonke eGwanda South, ngi-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yevele, inyanga kamfumfu yona le esikuyo ingiyokunanza lomkhuhlane. Silomongikazi kanye lelunga lephalamende unkosikazi Othilia Sibanda ongumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo.
Udaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezinyiso neziningi ngemigomo lapho usikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abameli bedalo lephalamenti sisuka kwizigaba ezithiyeneyo zelizwe. Lapho usikhulume khona kabanzi ukuthi kuzamele ikhangelisiswe njalo idikleye njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube lenzuzo kumbe ithe sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi kungahle kungaba njani ukuthi kuma-taxi wona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-taxi yethukela le-taxi ye-airtime imali yangkhona yonke ithathe isandishwe iyesekela udaba lwemvukuzane. Sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela ngoba sikhangele nginani labomama abalwa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitho kuphela yona i-breast cancer. Uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi-100,000 abayi-61 anyali babe belani belo mkhuhlane wemvukuzane. So kuqakathekile ukuthi njengabomama kumbe wonke umuntu ngoba labo baba lomkhuhlane uyabathinta sizikhathaze ngokuyahlolwa nokuzikhathaza ngempilo yethu ukuze senelise ukuvikela lo mkhuhlane. Sizagqugquzela ukuthi kube ne-policy on cancer management kube yinto elotshiweyo okusemthethweni. Ngiphinde njalo ngikhuthaze wonke umuntu ungaba ngumama ungaba ngubaba lapho khona iqakathekile ukuthi sihambe nini siyehlolwa sibezazi kuyayehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane. umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi. Ikakhulu omama siyakhuthaza nxa beqeda laphana ugeza esithi i-monthly period, kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi kayalalo yini iqhubu elikhona elimilileyo emazulwini athi. Sihlola ngesandla sethu esiselulile imine siyifake ngaphansi kwephapha lapha, sihlole sibhodisa ibele lonke, sifithizela sisize ukuthi siyakula yini amaqhubu akhona silibhoda. Singeza ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sigidime siye esibhedlela, njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu zilokhe zizokunjengokuba wena uzazi, zingakhanyise zingani zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi. Njalo ukhangele ukuthi ibele lakho, amabele akho ayalingana yini, ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzawakwazi ukuthi hhayi amabele ami beshale ngakho. So singabona elinye selilikhulukile linye litshengisela ukuthi kukhona okwenzakala kulo. Lombala kumbe ijwabu elangaphezulu lebele lingaqalisa ukuma lithi xha ukuthi ungawubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekungani khwakho nayikuma okungaqhesakaliyo, njalo umbala wangikhona uphenduke. Ebantwini abangamakhiwa kuyanjengani khwakho ushayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo, kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lingaphezu kwebele kuyathenduka engxenye kube lo mbala omnyama kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona. Ijabu langikhona sekungani kuloku yizikhalakhala ongani khabona sibe ngani ikhathi le kufane lekhathi le-orange khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakala ebeleni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Otilius Vanda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana olwe-Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lajona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lajona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-intanethi esebenzisa iinkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook, ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kwinhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kweZim Live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubhahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi, sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlofu.
Hayi, ngiyakubonga kuba kuhlelo. Iye liqinisa ukuthi abantu badliwe izimali ebulenjini lapha, kodwa kuqali namhla phela kwintolopho into endala le. Ungavele ubona ukontakthwa ngumntu ongamaziyo uzibuza ukuthi ati umntu lo uvele ukontakthelani. Namasikamazi ayakuthanda kakhulu uphumba kuwuthutsha. And then okwesibili lainjala besijekisile ukuthi if it's too good to be true, it's probably false. Into yakuzithenjiswa khonapho mbe imeseji yabe kukhuluma yabokonke lezi zinto into engeke yenzakale kahle kahle. Okuthi asiwine i-R5 million akuthi umbani koma umuntu songazwine i-R5 million. So ama offers anjalo into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephitshekile bajahile xa sekebona imali babele kokupressurize yakwanza ukuhubha ilamba babili kathathu ukuthi bahlala bevele bejahile bele pressure ukuthi hayi inzalo lokhu ukuthi kuzohambile kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi sithi faka imali njengalokho kwenzakale kumayihlome kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantsho ntshelwa
okwenzakalayo kulindaba yokuthi umuntu uyabe nje ukuthiwa yi-impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi ankomo umngane kasibanda asapota ithimi njenje i-Arsenal esazi kakhulu ngayo okokuthi uyahamba kwi-intanethi evule i-account ngegama lomuntu omngane wakho lela mapikisha asezoyaswele ngoba phela uyahamba kuvelaphana ipeji yakhe wathathe wafake kuprofile yakhe so nxa wena ungumuntu onganzeliyo uyakwazi ukuthi unganzeli umuntu lo ujoyinini i-Facebook ngenxa ekubhalele ku-WhatsApp inamba le umuntu omahle so indlela wami mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamesezi anjalo yathi mfonela sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you and lisekhashana bekwazi ukuthi ha ufuna ukutshatsha ezinje impendulo zakupha yona iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali and then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule-online trading kule-cryptocurrency trading these things are real and they are working kodwa laba bagila i-internet and babona ukuthi ha abantu njani bafuna i-quick money in general so uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzavuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality azozithi ufake idola uzothaya yaba i-1000 some astronomical figures fake i-100 yaba 5000 khona kumele uhle utshele ukuthi hayi kulanto enjalo ungakhiphe kuqala uba usuthi hayi amhlophe imali yakho sinjinje sinje hayi suzafika ku-10000 kumbe kubani ukuthi ufike fake enye imali so at that stage vele awulingi
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu kumele baziqaphele.
I-technology intshintsha nsuku zonke so labo bayaguquka. So umzekelo ngawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje. Imisebenzi onje guaranteed izawela eNorway kumbe ePoland kwelinye ilizwe. Kodwa kuze sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngilinganise lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini kodwa hhayi nxa i-500 inganyaka ubabela khipha i-350 khonaphana kudlala ngqondo zakhona suyawela ku-350 ukuthi hhayi over i-500 iningi ama-job scams then I'm sure le abantu baye bayayazi kakhulu i-email phishing laba bakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho kumbe bebhale ngani i-Facebook then ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 labo baqhatsha abanye akula product ethengiswayo lapho
bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele Lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemichina yakulezi insuku umnumzana Robert Ndlovu tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Gomo ungadinwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi ohlabela ngolimi lwesidonga uSifelani Juma. Nangu exoxa lo Ntungameli Gomo weStudio 7.
Wala la malundo Sanibonani balandeli nabathandi bomculo wami la kufinyelela khona izwi lami. Ngidabuka endaweni yaseBinga kwelaseZimbabwe, kodwa kwamanje ngokuhlala ngilapha kwelaseSouth Africa ngokubamba nje imisebenzi ngiseSouth Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngaxhumana nami enambeni ethi 073 73 73 86, 073 73 73 86. Ilapho abangangithola khona, inamba yaseSouth Africa ila abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bengayawuthenga kanjani, ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores bengakawufaki. So bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sazobenzela okuhle bebekezele bengilinde. Sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane, ngoba ngabe na sponsorship, ngabe ne management, anginalutho nje ngisazenzela.
Kani sihlobo sike sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela badlala ingqondo kubandla lezanu-PF. Ngozangena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Wathithibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Olibalelisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.